VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zilithumi lantathu kuMpalakazi 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abopha umuntu eHarare utholakala efake ikhanda lomufi emoteni. Odokotela asebenza isikhathi eside bekhalale umsebenzi bathi kabasoze balandele isinqumo senkantolo sokuthi babuyele emsebenzini.
Odokotela abaningi batshengisele ukuthi bona abafuni ukubuyela emsebenzini. Inxa yokuthi kuyafanana nje ukuya emsebenzini lokungayi emsebenzini kwangkhona.
Abathathu abakuhambo lokuveza ubuhle bukamthwakazi bathi sebezafika kobulawayo.
Siyafika kobulawayo kusasemini, totally yomangathi sabe sesihambele. Ungabe usulingana ku 780-790 khona lapho.
Uhlelo lwabatsha sixoxa ngohlelo lokuhlanza idolobho labobulawayo.
Saqalisa i-cleanup campaign yethu le ethiwa yi-Keep Bulawayo Clean exactly 665 days ago.
Kwenzakalani kobomama abathiwa ngamadoda asebenza eGoli lingakhuthwa yilolu daba kwezamasiko? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Odokotela asebenza insuku ezingamajumi amabili lantathu bekhalale umsebenzi bathi kabasuze balandele isinqumo senkantolo sokuthi kumele babuyele emsebenzini ngesiphangiphangi. Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi isinqumo senkantolo esethulwe izolontambama kasibancedi ngoba uhulumende kakalungisi konke okubahluphayo okunjengokuhlawulwa imali yeholo ngamadola eMelika lokubadingela imitshina yokusebenzisa ezibhedlela. UBhebhe uthi bazimisele ukuxotshwa umsebenzi ngoba kakuncedi ukuthi babuyele khona manje.
Thina singabantu abalalela umthetho welizwe, into esiyenzayo. Lokho sisakhuluma lama-doctors wonke ukuthi sibone ukuthi senze cinga bani njengoba sokule izinto lezi esizenzakele khathesi.
Lizabuyela kumbe alibuyele emsebenzini? Bathina abanye?
Odokotela abaningi batshengisele ukuthi bona abafuni ukubuyela emsebenzini. Inxa yokuthi kuyafanana nje ukuya emsebenzini lokungayi emsebenzini kwangkhona.
Alisoze kuxotshwe yini umsebenzi baba Phephe?
Into le lokhu imelelwe ngumuntu wonke kusukela ilanga lokuqala ukuthi bazazixotsha emsebenzini. But bengaze besixotshe odokotela elizweni balutshwane. Njalo asibone ukuthi abantu bengancedakala njani sebexotshe odokotela abangakwaniyo. So iningi labantu lizathwala nzima ukuthi lincedakale ezibhedlela. So ngokubona kwethu akusoze kuncede ilizwe, kuzayenza into vele ibivele ihlupha ibe worse. Ngoba even lezikhalazo zamaphilisi azizange zikhangele.
Singathi vele abakhulumi lutho nxa likhuluma labo?
Akulalutho, akulanto ekhulunywayo, akulama-solutions esiwaphiweyo. Ukubona ukuthi after 3 weeks akulalutho olenzakeleleyo. Sokubuya le-decision yokuthi abantu bexotshwe imisebenzi kumbe beforce ukuthi bebuyele emsebenzini.
Sizwa kuthiwa-ke selikhulumisana lo msekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. Alizange likhulumisana laye yini ngokukhala lomsebenzi?
Siyabhala incwadi kuye umsekeli wemongameli welizwe but asikatholi iresponse yelokho esiyimelele lanamuhla.
Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sikahulumende. Sixoxe lo dokotela Xolani Ndlovu osaphethe kwamanje inhlelo zokwelapha empilo hospital ngokwethulwe yinkantolo ye-Labour Court lokukhalala komsebenzi kwamadokotela.
Odokotela emva kwe-Labour Court ruling leyi balokhu bekustrike asikaboni umehluko phakathi lalokho bekuzindakala kusukela ngolwesihlanu kuzekela namuhla hhayi abakaphenduki emsebenzini. Sibona mhlawumbe kusasa kukhona ukuzakuzanjinja.
Ye, singathi isimo lokho sifanana nje ezibhedlela lapho.
Ye, isimo silokho sifanana.
Akusicasisele nje ngamafushane.
Owakhathesi inkinga esilayo ukuthi amadokotela wona awamalutshwana khona asebenza nzima ngoba inani labantu abakhona abasemsebenzini lilutshwana sikhangelela lomsebenzi okhona ngoba sesingena la ku-festive season lapho kuba khona nama-emergencies sisenkingeni imistrike lesi singaphelanga ngokushesha.
Kuthiwani kodwa kunguzwa kwakho ubona ngizanisi kungaphela yini ukutshengisela lokho ukumba ukukhala lomsebenzi?
Angikeza lutho olutshengisela ukuthi ukukhala lomsebenzi kungaphela anytime soon.
UDokotela Xolani Ndlovu ngosaphethe okwamanje inhlelo zempilakahle eMpilo Hospital sixoxe laye ekobulawayo. Abathathu abakuhambo lokuveza ubuhle bukamthwakazi uMnumzana Thabo Sisiba, uMnumzana Zenzo Sisiba loMnumzana Bukhosi Maphosa bathi sebezafika kobulawayo. Abathathu laba basuka kobulawayo bayafika eHarare kuhambo oluthiwa My Mthwakazi Mahlebezulu Walk of Freedom. Okwamanje sebesembembesi belubhekise kobulawayo. Uhambo lolungo lokuvezela uZulu ukuqakatheka kwemihlobo etshiyeneyo ikakhulu okumayelana lesizwe sikamthwakazi. Ake sizwe uMnumzana Thabo Sisiba exoxa ngohambo lolu.
Siyafika kobulawayo kusasemini.
Yes, ngathi okwamanje njengoba lasuka kobulawayo lafika eHarare selihambe umango onganani?
Ngingathi olingana lamakhilomitha afika kubo 700, ngathi kubo 780. Ngoba ukusuka kobulawayo usiya Harare, uma ngesiuhambileyo sisiya khona kuphela. Singaba lokuphenduka ubalisela khona lapho kuboma 420 be-440 singathi ngase sibala lokuphenduka njengoba sisho ukuthi sesalele kathe ngamakhilomitha afika nje kubo 6 singakhangela amabhakana asendleleni total yomangathi kabe sesiwuhambele ungabe usulingana kubo 780-790 khona lapho.
Inyawo zithini lokho elilazo?
Amathuthuva yiwo kuphela ezinyaweni lapha leqola labe selisithi kumadoda onke lapha lelanga liyathisa kakhulu kodwa asiqinile ngamabutha mpela.
Lize lefike eHarare liphenduke abantu bathini balindisekela yini?
Yazi ukuthi abantu basisekele kakhulu ngendlela engangalisayo kakhulu indlela kade singayicabangeli lathi and into esithanda ukuthi siyibongele ilizwe lonke laseZimbabwe because sihambile amadolobho wonke lawa njengoba lisazi ukuthi indlela yona le yokuya eHarare nxa usuka kobulawayo udlula amadolobho athize okufana leGweru, oKhwekhwe, oKhadoma, ingasabali amadolobho la amancane ngabo kumbe indawo ezincane lezi ezinjengaboshangane sesibala oGweru, oKhwekhwe, oKhadoma. Hhayi, abantu basamukele ngenhliziyo ezimhlophe kakhulu njalo bezithakazelela kumbe ngithi bethanda le mfundiso kade sihamba ngayo.
Belibafundisani baba Sizini?
Ukuqakatheka kokwamukela izizwana ezinye elizweni laseZimbabwe into esingasayijwayelanga kakhulu khathesi nxa ungumuntu kamthwakazi okuyikade sikuqakathekisa kakhulu ukufundisa abantu ngesizwe sikamthwakazi ukuthi umthwakazi yena uvele umi kanjani njengesizwe esilendimi eziningi phakathi kwazo njalo le mihlobo eminingi.
UMnumzana Thabo Sisiba ngomunye wabakuhambo olubizwa ngokuthi My Mthwakazi Mahlebezulu Walk of Freedom, sixoxelaye esembembesi.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amapolisa izolo abuphe umuntu eHarare otholakele efake ikhanda lomufi emoteni ayitshontshileyo. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Charles Charamba uthi lokhu kwenzakale izolo eBelvedere. UCharamba kafisanga ukukhuluma okuningi ngodaba lolu njalo lokuveza igama lomuntu obotshiweyo loqunywe ikhanda. Isidumbu sofileyo sitholakale esambuzini endaweni ebizwa ngokuthi kuseWorkington eHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Kulabantu abaningi okumangalisayo abasemngceleni we-Beit Bridge abavela kwele South Africa abafisa ukwethekelela izihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bathi bayehluleka ukungena eZimbabwe ngenxa yokwenziwa yilabo abakuhlangothi olubona ngokuhamba kwabantu abangena labaphuma elizweni abakhanya besenza santando. Endaweni eziningi zelizwe ayasilela lamafutha epetulo okwenza ukuthi abantu bengayi lapha abafisa khona. Loba kunjalo, bakhona abafisela uZulu ikhefu lekhisimusi elihle.
Mina yimu ukansela uSolomon Mguni moya wakobulawayo. Hayi bantu bakithi besifike isikhathi njalo sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Hayi silifisela umnyaka omuhle omutsha. Kanzele abantu bakithi ukuthi isikhathi sekhefu asitshenanga lesinye isikhathi sonke sephakathi kweminyaka. Gcina amanzi ethu ngoba okwamanje asikatholi amanzi amaningi angena emadamini ethu. Kanjalo abahambayo bachiye iminyango yezindlu zabo ekhiyile ngoba amasela abhadlile kulezi nsuku zesikhathi sekhefu lekhisimusi. Libe nenjabulo lentokozo ngesikhathi sekhisimusi bantu kithi siyabonga.
Mina ngu-former senator wecholotshi uBillies Gawule ekubandla lezanu-PF provincial member ithi ifisela abantu bonke ikakhulu kuqala ngecholotsho yesenkhaya elizimbabwe yonke labanye basendaweni ezijiyeneyo zelizwe ikhisimusi elihle kakhulu. Inkosi ibabusise. Ye ndandikuthi ngibonge umnyaka oka-2018 lapho sesekhona isikhathi sethu sikhulumisa sikhangela inhlelo sikhangela konke okade kukhangela okade sikukhangela phakathi kwelizwe lezimbabwe okuhluphayo lokulungisa okuthi ngikulungiswa kodwa sindawonye ngibona ngathi singangena ku-2019 ihambe sindawonye ngokubambana sizakutsha ngendlela zenhlelo zethuko lakho konke empilweni zethu. Ngithanda ukuthi ngishayele njalo ngifisele inkathelo zindaba ze-Studio 7 umnyaka ka-2019 omuhle nenhlelo zabo ezinhle ezifinyelela kuZulu wonke ikakhulu nangikhangela mina njengami ngisezigabeni ngapha ngaphandle abantu balalela u-Studio 7 awulamunye umsakazo bawulalelayo. U-Studio 7 umsakazo omuhle kakhulu ongelabandlululo owakhethiyo abantu bezokade bewuchothoza u-Studio 7 kodwa u-Studio 7 akusiqiniso lelo. Unika amathuba wonke abantu amabandla wonke ezombusazwe labantu bonke abavelela ngaphila ngaphi bonke balebalithuba ukuthi bemele inhlelo inhlangothi zabo kungela kukhetha ukuthi lo waleli bandla lona ngalilyalo ngokunjalo mbathisela simusha oka-2019.
Siyabonga kakhulu ke Mnumzana Gawule. Sicela lisithumezele imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 012024650318. Nizaphinda njalo 012024650318. Sokulamalanga amabili kuvalwe ezinye inhlangothi zikahulumende weMelika kulandela ukwala kukamongameli Donald Trump ukuthi avume uluhlu lokusetshenziswa kwemali yeMelika olungela amabhiliyoni amahlanu okwakha umngcele phakathi kweleMelika leMexico wokuvimba abantu bokuza abafisa ukungena elizweni leMelika. Izisebenzi ezifika inkulungwane ezingamakhulu amane zimiswe umsebenzi ngenxa yokuvalwa kwezinye inhlangothi zikahulumende. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Le Studio 7, this is Aspuma Gampa, a voice of America in Washington.
Singana masiva we senziwe manje ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi
njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo. Siyaqhubeka ngodaba lokuthi omama abanengi bathiwa emakhaya obaba besiyasebenza eGoli eBotswana kube endaweni nje ezijeneyo umuntu abuyele kanye ngomnyaka kumbe omunye vele engalugqobi ekhaya. Siqhubekake silo mama unkosikazi Zakhilelini uMadube lo baba unqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo.
Mhlawumbe nxa mina ngasahambanga ekhaya kumele ngenze indlela ukuthi mama ahlale ele passport ukuthi laye akakhose azofika ngapha. Ngithi ukuthi hayi mama ngibambekile ngomsebenzi kodwa ngicela ukhijima ufike ngapha. So ukuze si-avoid indaba zabomathayenyoka lamaluba yikuthi i-communication noma ngathi ukuxhumana kumele kuhlale kukhona ngazo zonke izikhathi mhlawumbe ngevili or ngenyanga kanjalo kanjalo babudu. So ukuze sikunqabele konke lokhu kudingeka ukuthi sethembeki, senze izinto ngokwethembeka langokwethembana.
Yes, siyabona madube kathi sivela abaningi sebebuyele ekhaya. Bebuyele ekhaya nje bakwazi ukuthi inxeba ngathola kume kubi. So sijala ukuzwa kuthiwa ke unazibani ubulewe into ezinjalo. Pho nxa sokunje kuphathwa njani?
Kuba nobusungu imola so kunjalo abaningi bangikhona bangeneli kumbe bangenela babe kuhlangothi oliyi-1 bengakhonisa ukuthi bahlalise abantu babakhuze. But ubaba kazame khonokade kuthiwo ngikhumala umama mayengilala ibhuku lokuhamba emgwaqweni kazame ukuthi amthathisele xa uba bengabuya nginyanga leyo mama alandele kube lokhu elitshintshana kunjani ngoba lingahlala uhlala umchiye khona le makhaya khona le kobunyama ubambile ungamenzeli ngitsho le bhuku lokuhamba uphonge umchiye uhambe uyehlala iminyaka konke uyebuya kanye ngomnyaka and ma ubuya kanye uphonge ukuthi 2-3 days usukile uyakusitha ukuthi umntwana omuntu uhlala njani. So mama bazame ukuthi labo bangavumeli ukuthi bachiwe bengelazi ingwalo zokuhamba at least uhlale ulayo uyivekile kwenza ukuthi ungaba nosuku kade ayiphonge ukuthi uphonge ukuthi uhlale ungelalo ukuthi ubaba uyozabe lokhu ebuya wenaeli khonapha ekhaya kuzaze kugcine kukubisele enye into engekho right emolini.
Baba Khumalo,
mina engingakugquzela babuhlukeki ukuthi nanoma isimo somnotho sizima ekhaya kodwa-ke kumele kube le ndlela izimuli ezisala zilokhu zixhumane ngathi zibambane ngayo le nto leyo. Hhayi ukuthi sivumele ukuthi isimo somnotho sidilize sizedilize le mizi yethu ngoba isimo somnotho siyalungiseka kodwa babujube nxa sokonakele emulini kusuka kube nzima ukuthi kulungiseke ngoba ungathola ukuthi mhlawumbe indoda igcinise ivula ufazi imbulala or indoda umfazi mayesebulala indoda kusuka kuyilezo zinto zokuthi abantu sisuke saqhelelana sangaxhumani nakhona sokumele ukuthi ngimfonele inkosikazi ngihlala ngilamangathi ngilezaba zokuthi hhayi mina anginamali ye mina kwathinithini kodwa le nsuku o-WhatsApp zi-telefoni ngiyafuna ukuthi ngithengifonele WhatsApp sihlale nje sixhumane kube le ndlela yokuthi i-communication ihlale ikhona ngazonke isikhathi yakuduze. So ukuze le ndaba le ilungiseke ukuthi kumele ukwethembana lokwethembeka kuhlale kukhona njalo mina ngimvakatshela umama noma umama angivakatsheli njalo nje ngezinyanga ngenyanga okwenzela ukuthi senqabele izinto ezinjengalezo ukungena kwemikhuhlane emulini lokubulawa kwabomama noma ukubulawa kwamadoda.
Ye qiba khonapho-ke Matube.
Ye ukutshana kwabantu ezindlini obaba sekele ukuthi nxa ubuye uyususilwa lo mama ubomama laqesha ukulwa lo baba akulunganga nxa ubaba ekhathana kazama iindlela zonke zokukhulumisana lo mama umama laye kazama iindlela zokuthi angaumuzi wakha wakhe njani xa ubaba ekhathana kabakhulumisana bona ukuthi omunye avakatshele omunye omunye la avakatshele omunye ngoba ukulwa induka izange yakho umuzi yinto engingayitsho kuphela.
Yelo-ke ngumama unkosikazi Sakhile Liline uMadube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Besixoxa njalo lobaba uNqabeni Nyande yoMkhonto Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Madube, sibongele kakhulu mama.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye, siyabonga kakhulu eKhumalo baba.
Baba uDube, ngiyabonga kakhulu nami.
Ye, libingele limuli zenu.
Lani ngokunjalo.
Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelise moyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale
kangele ezinye ezizwe ziyawagcina amasiko kangele amanye amazwe bayawagcina amasiko.
Ye okulandelayo ke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje kuhlelo sikobulawayo bon2202 nqa sixoxa lomnumzana uThondela Ishoko owasungula umkankaso wokudopha ingcekeza ongaphansi kwesihloko esithi the clean up campaign. Masihambeni kuye siyezwa kunenge. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Hayi, ngiyabonga, ngiyaphila baba.
So Thondelayi, masithinte udaba olusegodwini lamhlanje, awungitshele ngamafishane mayelana ngalo mkankaso wakho i-clean up campaign.
Ngiyabonga kakhulu. Saqalisa i-clean up campaign yethu le ekuthiwa yi-keep flower clean exactly 665 days ago. Okwasinika amandla okuqalisa i-campaign yethu sakhangela idolobha lethu lakobulawayo. Thina sisakhula singabantwana idolobha leli lalilinhle libukwa nabantu abasemazweni, libiza abantu abasemazweni ukuthi bezenza ibhizinisi, abanye bebuya njengama-tourist. Sathi sesiyikhangela indawo yethu sabona ukuthi hayi sokuphambanisekile lapha koBulawayo. Kumele nathi siqalise ukwenza i-campaign ekulungisa idolobha lethu. Ngahlala phansi nabanawami uWillard loThina Sesoko sakhangela ukuthi kanti singanceda njani uBulawayo ukuthi ebuyele endaweni yakhe yokuhlanzeka kahle. Sabona ukuthi kungcono siqalise ukwenza i-campaign ezayenzakala every day. Si-reminde abantu ukuthi ingcekeza iyafakwa emabhini. Sazibuza nje ukuthi kanti sizakhuluma njani ngabantu. Bathi no, asebenzise i-technology ekhona these days. Bona lawa ama-Facebook, ama-Twitter nama-WhatsApp. Basitshela ukuthi sizaqalisa ngo-day one. Sithathe impikitsha, sifake izibizo emabhini. Hawu, nanku-ke namuhla sesifike ku-day 665 kuhamba kuhle. Ngikhuluma kanje, sesikwanise ukunusa amakampani. Ngikhuluma kanje, o-Red Cross sebesijoyinile, o-Stewart Bank sebesijoyinile, ama-Residents Association amaningi sibili koBulawayo sesijoyinile.
Awungitshele-ke, isikhathi sokwenza konke lokhu lisithola phi?
Esikwenzayo yilokhu, ngelanga ngelanga siyazinika 30 minutes ukuthi senze lokhu. Siyatshintshana labantu abaningi. Ngikhuluma kanje sekulama-volunteer a-over 100. So siyaplana egrupini yethu ukuthi namhla kuklinwa ngapi, ngoba nabaklinayo senza njalo nganjalo.
Umkankaso lo ukhona na ngasemadolobheni atshiyeneyo?
Ngikhuluma kanje bengise-Victoria Falls, ngihlangane labanye abakhangela i-campaign yethu beyibuka bebona ubuhle bayo. Sihle saqalisa, ngipe ngaqalisa labo izolo, ngaphambi kwaizolo sike saklina sibili e-Falls. Safundisana, sabonisana ukuthi bona bengaqalisa njani. Ngikhuluma kanje, lizabona ngamalanga azayo ukuthi lase-Falls iyabe isikhona i-campaign leyo. Sizama ukuthi sisebenze labantu abaningi, i-campaign yethu ihambe across the country and beyond.
Hayi Thonde, isikhathi du. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Gqiba uhlelo, uvalelisa abalaleli.
Hayi, nami ngiyabonga lokungikhokha ukuthi ngizokhuluma ukuthi senza ngani. Ngiyathemba ukuthi abalaleli nabo bazaziza ezinye izakhamizi eziseduze. Nabangani babo ngiyabakhuthaza bonke ukuthi sibuye sisebenze sonke. uBulawayo wethu muhle, masiye phambilini sonke.
Hayi, siyabonga Thonde. Balaleli abathandekayo, lapha besixoxa lo mnumzana uThonde Rai Shoko owasungula umkankaso obizwa ngokuthi The Clean Up Campaign. Singakagqibi uhlelo, ngithe ngithathe leli thuba ukulikhumbuza ukuthi ngolwesibili, Tuesday, ngo-8 p.m. yimi ozabe khona kuhlelo lwethu labasakhulayo, uhlelo The Connection, lapho esizabe sikhangela indaba ezimqoka ezayenzakala kulumnyaka eziphathelane labatsha eZimbabwe. Ngifisa ukuzwa kini abalaleli bethu abathandekayo ukuthi libona njani umnyaka lo ka-2018 osufikile emaphethelweni, uhambe kuhle na? Masihlanganeni khona kuhlelo The Connection, lilami uMike Hobe. Abafisa ukuxoxisana lami ngikhona kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMyke3. Hayi, ontanga wathi ngitshaye phansi olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, ngithwakaza omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe. Sesisonke isikhathi khona manje samaKristu silontukamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi uSeni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Njengoba ke lumnyaka ususiya emaphethweleni nayo, kuqakathekile ukuthi namhlanje sicabange ukuba uNkulunkulu senzele umusa ukuba siphile amalanga wonke la esiwaphilileyo. Bengifuna ukuthi abalaleli bami sicabange ngalindlela. Ungacabangi ukuthi lumnyaka esiwuphilileyo sisukela ekuqaleni kwawo sisiza kathesi amalanga esesiwaphilile angafika ku phose ku 365 days ujuthi nxa sizayo siloku sisonke kuze kufike emaphethelo nalomnyaka siyabe sesiphethe sabamba amalanga ngu 365 days nxa njalo ukhangela wena amalanga akho osiwaphilile lapha emhlabeni bemfuna ukuthi ukhangele ukuphila kwakho lamhlanje emhlabeni ungakukhangeli ngeminyaka kodwa ukukhangele ngezinsuku uNkulunkulu akunike zona osuziphilile mina nthe ngikhangela lapha ngananzelela ukuthi sengaphila 18,000 days kutsho ukuthi ngamalanga amaningi kakhulu manje ungakhangela impilo yakho ngaleyo ndlela uzananzelela ukuthi uNkulunkulu lo Musa uNkulunkulu ukuphilise amalanga amaningi mfuna ukuthi sibale lapha kumaHubo ichapter ka 90 iverse inga 12 uthi yena lapha uMose onguyokholwa ukuthi wabhala amaHubo la uthi yena ngakho sifundise ukubala insuku zethu ukuba sizuze inhliziyo elokuhlakanipha manje lapha nxa silandelela incazelo yamahubo lawa okokuqala mfuna ukuthi sinanzelele lumcitshe ngulethi le ukuthi wena namhlanje bengifuna ukuthi ngunike umsebenzi akuhlale phansi singaqeda le intshumayelo ukubala ukuthi amalanga osowaphila lapha emhlabeni mangakanani ukhangeleke amalanga lawo ubusukucabanga ukuthi uyacabanga na ngelanga la ngelanga ukuthi kwakusenzakalana kumbupho ukucabanga nje sokufiphela kodwa ke ilanga laliphuma ilanga lalisiyachona uNkulunkulu ekukhangele uNkulunkulu ekuvikela uNkulunkulu ekunika ukudla uNkulunkulu ekuphilisa uNkulunkulu ekunika izihlobo labangani uNkulunkulu kwabane ebaphephisa ezingozini ezesabisayo ngamalanga wonke la esasiwaphila ilanga liphuma ekuseni ilanga lisiyachona ntambama siyananzelela ukuthi lapha ke sithola inhlakanipho ukuthi okokuqala abantu abaningi asibali amalanga ethu ngensuku kodwa sibala amalanga ethu ngeminyaka ngakho nxa sikhangela ngeminyaka akhanya ngani siphile isikhathi esindlutshwana kodwa ungathatha amalanga kube yiwo owabalayo uzananzelela ukuthi uphile isikhathi esiningi njengoba ngikhulumile ukuthi mina ngakhangela amalanga sengiphile amalanga edlula i-18,000 abanye asebebadala kimi sebengena kubo-20,000 abanye kubo-25,000 abanye kubo-30,000 kutsho ukuthi konke lokhu ngumusa kaNkulunkulu manje lapha ngifuna sinanzelele ukuthi nxa ungabali amalanga akho kutsho ukuthi inhliziyo yakho ayibi lokuhlakanipha okumele ibe lakho kutshoni lokho kutsho ukuthi ukuze inhliziyo zethu zibe lokuhlakanipha kuyamele ukuthi ilanga langelanga uliqakathekise ukuthi uthi kusasa ngumvulo ngizaphila uNkulunkulu kube kuseni kuze kube ntambama kungongcinileyo nxa ungabali amalanga akho uzaphila impilo yesula uyaphila impilo yomuntu ongalakuhlakanipha ongakwanisiyo ukuthi ahlele kuhle izinto zakhe
akuyiphethe mfundisi
asithandazenini baba nithandazela abalaleli bethu bonke abalaleleyo elizwini besizwe izwi lami khanamanje ngiyathandaza ukubasize ukuba babala amalanga abo ukuze inhliziyo zabo zingene esikhathini sokuba lenhlakanipho babekwazi uNkulunkulu ukuba baphilela wena babekwazi ukuba ukuphefumula nguwe babekwazi ukuba ukuhamba nguwe babekwazi uNkulunkulu wami ukuba ukucabanga lokwenza izinto zonke abazenzayo nguwe ngakho ke impilo zabo bazinikele kuwe ngiyabonga uNkulunkulu ukuba thinta inhliziyo zabo ubanqanda ngezwi lakho sesithandazela bonke abagulayo baphilise ubasilise uphakamise yonke imithwalo ngegama likaJesu amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
yesiyabankulu ke ntungameli Nkomo singakagqibi uhlelo lwethu lamhlanje olusikhangele ezinye indaba ezigokela namhlanje amapolisa abopha umuntu eHarare otholakala efake ikhanda lomofu emoteni. Sugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalisayo uGibbs Dube ngisithi asidibaleni ngo-6:30 ekuseni lapho ezabe silo Chris Gande.
Nayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.